Uchuma waba ngunozinti wamaqembu abalisayele iKhizi elewankili elehighlanders kanye leqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu futhi inhloso yakhe yokusebenzisa ulwazi lwakhe afundise abasakhulayo ukuba babe ngunozinti bakusasa bakuzinga laphezulu.
Into engiyenza ukuthi ngiyakhe kumbe ngifundise abantwana labo ukuba ngosamachu bakusasa bebe ama-goalkeepers amahla kusasa. Labafanele ngisebenza labo angikhethi ukuthi bavela kuliphi lokishi ingqondo yokusobulayo ukulungile yini. Iminyaka angikhethi from 9 kusiya ku-under 23 iminyaka engikhangele ukuthi ngasebenza la. Njalo angikhethi futhi nxa kulamantombazana afisayo ukuthi azofunda i-goalkeeping ngiyabavumela ukuthi bavuke.
Uchuma usebenza ndawonye lowayengumgadli olodumo uthogefunzi kambanje yena wathi ngokuhamba kwesikhathi bazosebenza labanye abadlali abasakhulayo abadlala phakathi kwenkundla.
Ngicabanga ukuthi bezigroom them at an early age as you can see sezaqala ngama-goalkeeper since we have got uSamachu was one of the best keepers elizweni. Ama-teams akhe they will benefit ama-keepers at a very tender age. Sesihlala phansi sawubona ukuthi no ukhipha kadlali yethu ibhora now time that sesi-incorporate lama-infield players so njeukuthi somkhipha singene kuma-defenders soma-defenders singene kuma-midfielders soma-midfielders singene kuma-strikers.
Uchuma lomdlamba nje bake baqhuba uhlelo olufanayo nyakenye ngenyanga kampalakazi njalo uchuma uthi kusiya phambili soluza kuba yinto yamaviki wonke.
Angifisi kuphele khona ngifisa kuqhubeke kusiya phambili njengoba ubona nje afana laba babuyile bazabuya njalo kweviki lange-weekend so sithi every weekend Saturday and Sunday sabe siwenza uhlengalolo kusiya phela umnyaka seqele kulwana umnyaka nxa uNkulunkulu esibhadisile.
Uhlelo oluqhutshwe ngompalakazi luqhutshelwe endaweni ye-Crescent kodwa lolo oluqhutshwe kulempelaviki lube sesikolo se-Makerton. Uchuma uke waqeqesha amaqembu abalisayele Highlanders kanye le-Talent Vision engumqeqeshi wabonozinti kanti emzigamba nje waqeqesha amaqembu abalisayele Rail Stars ele-Zim Leopards kanye lamanye. Ngimele isizwe 7 ngobulawayo ngujoseph njanje.